Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngolwesine mhlaka 18 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yokuqala abazange beze lezinyalo esikuthi ngamaside effect. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo, kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba.
Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zesibili. Uhulumende khona khulume kathesi ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelele ukuthi ngakathesi kunjiswe ukudala sahlatshwa izikolo zingakavuthi, kwenzela ukuthi zihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo.
Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi bazakuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, i-Women Development Trust of Zimbabwe, ithi ikhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kumaviki amane edluleyo sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Umsekeli kamongameli welizwe ongumphathintambo njalo wezempilakahle, umnumzana Constantino Chiwenga, ngomunye wabahlatshwe namuhla. Kuvika ubathabile Masuku.
UChiwenga uhlatshwe ijekiseni yakhe yesibili esibhedlela seWilkins eHarare namhla ekuseni. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe ngokuqhuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela e-vaccine okumgceke, kungakho ehlatshwe ilizwe lonke likhangele. Uqhubeke echasisa uChiwenga ukuba ijekiseni le ayilangozi ukuyisebenzisa njengalokho okubikwa ngabanye, nanku yena lokho ezihambela ngemva kokuhlatshwa yakuqala. Umongikazi Alice Ncube uthi njengamajekiseni onke okuvikela imikhuhlane leyi ilakho ukubangela izinyalo.
Sesingena ku-phase 2 kuhlelo lokuvaccinate ama-frontline workers. Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yokuqala abazange beze lezinyalo esikuthi ngama-side effects. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo, kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba avikela ukuba legciwane le-corona.
Embikweni okhitshwe ngabenhlanganiso yamalungelo ezempilakahle eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, unobhala walinhlanganiso uDokotela Norman Matara ulimukisa labo abahlatshwa ijekiseni le yeSinopharm ukuba lapho sebethola eyesibili balakho ukuzwa izinyalo zejekiseni le. Kodwa uchaze ukuba ukutshengisela izinyalo kuyinto enhle ngoba kuchaza ukuba umzimba uyabe usuqalile ukwakha amasosha omzimba amaningi. Uthe njalo izinyalo ezingakhangelelwa ukuqaqamba kweziqwanga, ukutshaywa likhanda, ukudinwa, ukutshisa komzimba loba uqhuqho. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Kunjalo nje uhulumende uthi usesungule ihlandla lesivili lokuhlaba abantu ijekiseni le, njalo uthi ababalisi ngabanye balabo abazahlatshwa. Kubika uBathabile Masuku.
Lesi sinqumo samukelwe ngenjabulo enkulu ngababalisi, besithi bekufanele bahlatshwe izikolo zingakaze zivulwe, njalo labo abakhethe ukungahlatshwa akumelanga bahlukuluzwe kumbe babandlululwe, ngoba lokhu kuyisinqumo umuntu azithathela sona engabanjwa ngamandla. Inkosikazi Debra Chuma ongumbalisi uthi ngabe uhulumende uqale ngokubahlaba ijekiseni le andubana izikolo zivulwe.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zivuliwe. Uhulumende khona ukukhulume kathesi ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelele ukuthi nga kathesi kunje sodala sahlatshwa izikolo zingakavuli, kwenzela ukuthi zihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo we-corona. Sibona ukuqondile ukuthi lathi besikhangele njengama-frontline workers sithole i-vaccination ngesikhathi.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi Air Progressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Raymond Majongwe ukhuthaza ukuthi makungabi lombalisi ozahlukuluzwa kumbe abandlululwe ngoba ikhethe ukungahlatshwa ijekiseni le.
I think the most important point to note here is that the decision to be vaccinated or not to be vaccinated lies entirely with the individual.
Ngibona into eqhakathekileyo ukuthi isinqumo sokuhlatshwa kumbe ukungahlatshwa siya ngumuntu, kodwa kumele sitholakale sihamba ngokuphucuka kwezikhathi. Kuyabe kuqondile ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa sifuna ulwazi oluqondileyo kuqala. Okwesibili, akwenziwe obala ukuthi akekho ozahlukunyezwa kumbe ukubandlululwa ngokuthi kahlatshwanga. Okuqakathekileyo ukuthi isinqumo ngesomuntu ngokwakhe. Nga kulobufakazi obupheleleyo bokuthi ukuhlaba yikho ukuvikela abantu emkhuhlaneni, yikho esizaba lesiqiniseko sokuthi ababalisi labo bahlatshwe.
Umnumzana Themba kuye moyo omgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi akusoze kuncede ukuhlaba ababalisi kuthiwa abafundi.
Singabuyela emuva vele ababalisi babekhulume ngendaba yokuthi abantu batestwe, abantwana bezikolo bahlatshwe, ababalisi labo bahlatshwe, but kathesi inkulumo isebabalisini kuphela. Abantwana ke.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi olwakhe ugatsha lubona ngezemfundo hatshi okweholo lababalisi.
The Ministry of Primary and Secondary Education has the mandate of providing quality, relevant, inclusive, and equitable and wholesome education for all Zimbabweans.
Ugatsha lwezemfundo lolomlando okhipha izifundo ezilohlonzi ezigoqela wonke umuntu zingela bandlululo konke isizalwane seZimbabwe. Ezinye ingatsha zikahulumende yizo ezibona ukuba isisebenzi sikahulumende esigoqela ababalisi ukuba zinakekele ngokufaneleyo na.
Izikolo zivulwe ngomvulo weviki yonale lapho okuqale abafundi ababhala imihloliso lonyaka, kuthi abanye bonke abafundi bazavula ngeviki ezayo mhla ka-22 Mbimbitho. Ababalisi baqale nyakenye ukukhonona ngeholo besithi liphansi kakhulu alibeneli ukunakekela imuli zabo. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe balobele umqhashi wabo bemazisa ukuba nxa engalungisisanga uhlupho lwabo lweholo abasoze benelise ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo. Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuba uhulumende usehlele ukukhuphula iholo lababalisi ngenyanga ezayo ekamabasa ngesilinganiso esingama-25% ekhulwini i-25%, kuthi ngenyanga kaNhlangula likhutshulwe njalo ngesilinganiso sokungama-45% ekhulwini i-45%. Ugcizelele ngokuthi impumela yalabo ababhale imihloliso ngomnyaka odlulileyo ayizange ibenhle, ngalokho uhulumende kahlosanga ukuba lalonyaka kube njalo. Uphinde wathi ababalisi akumelanga bakhalale umsebenzi, kufanele baqale baphe ithuba lokuxoxisana lomqhashi ngodaba lweholo. Nimele Studio 7 wobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, iWomen Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abaphuma esikolo ngenxa yokuzithwala, yakhuthaza abazali babo ukuthi bababuyisele ezifundweni zabo. Abantwana laba abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 bavela ezigabeni ezivalisa iHornlock, iMayenzane, Makwande, iStezi, Sizeze, Lesibona njalo baleminyaka ephakathi kwelichumi lane kusiya kwelichumi lasikhombisa 14 to 17. Uhulumende uthi abantwana abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,595 bakhulelwe ngesikhathi se-lockdown, kwathi abafika phose inkulungwane ezimbili 1,774 bendiswa bebancinyane. Umqondisi walihlanganiso unkosikazi Juliet Nkiwane utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaqheliswa kwezinye izigaba.
Ngesikhathi lockdown baningi abantwana abaphambanisekayo babaphunyuka bazithwala, abanye angekungela abanikazi, okunye vela bakwazi basho okunye kulokuzithwalisana bengekhaya, okunye bengomakhelwane. Sasesimanze ukuthi abantwana abaningi sebephethe abantwana sikesaba lo mhlangano labo abantwana babe ngu-55. Sasesikunanzelela-ke ukuthi sikhuluma labantwana bathona umnetho umama ukhanyazeleka cooperate, umama ungijombela ukuthi ngilo mntwana ugoguthi kaselamali yokungiyise lesikolo. Uhulumende uthi abantwana bomdala baze baye ku-35 years, uhulumende provide i-free education. Sasesikunanzelela ukuthi nxa bona abazali beyibosekesala ukuthi abantwana baye esikolo, ilungelo lomntwana lemfundo liyamphunyuka. Sasesibiza-ke abazali aba-affected ukuthi sisidalisele kubo ukuthi bogogo labomama lithine ngabantwana, lithi abantwana bahle bafe kumbe lithini. Sabakhonvinsa ukuthi abantwana kumele babuyele esikolo. Kwakuzwisisa ogogo labomama, ikusasa yabo, ikusasa yomntwana ezelweyo lekusasa yakhe ugogo yena lowo, hayi bakuzwisisa.
Abantwana laba abangu-55 bebephuma kuziphi izigaba zasemasango?
Khangele abantwana labasuka eWomenlock kule Mayenzane, kule Mahwante, kule Stezi, kule Sizeze, kule Sihona. Sikhetha abantwana bangama-primary schools, ama-feeder schools, awe-Stezi secondary, nesibona secondary, ngoba izikolo eziseduze besingakayikhathanga. Sathi uthinte siqalisele khonapho eduze sibona ukuthi siyaphumelela, ne-afrothi yethu iyavuma yini.
Manje abantwana laba bonke sebekhulile yini, kumbe abanye sengathi licala ukuthi babe sebezithwele ngeminyaka yabo?
Abantwana laba abazithweleyo basukela ku-14 years kusiya ku-17 years, nabantwana abaninyana.
Liyakhulumisana lamapholisa yini kulabo abancane, ngoba kuzungathiwa emthethweni yi-statutory rape?
Sadinga ukuthi sizalane labazali ukuthi siyibambe njani, sibafundise lokuthi ku-one stop center. So ngolwesithathu nxa sihlangana labo, siyahlangana labazali bonke jikelele abala abantwana i-special secondary school lapho okonakalele khona laba abantwana. Kube emini sibe sesihlangana laba abantwana kulapha esikhangelele khona ukunxusa amapholisa ukuthi baze-addressa abantwana ne-statutory rape. Kodwa ukhona omunye umzali okwavela kwathi kusenzakala umntwana weku-grade 6, hhayi lo washe wasi-approacha wasilanda wasicasisela ngumntwana wengamorethiwe lwalufane sikukhonjiwe umntwana bahamba sikwazibakaseku-ecos siyazama ukuthi abancinyane labakakuyedwa.
Lo ngunkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukubhubha kobe ngumongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli ayisikho kulahlekelwa kukaZulu walelo lizwe kuphela kodwa ikulahlekelwa kwabantu abanengi abagoqela abeZimbabwe. UMagufuli ubhubhele kwesinye isibhedlela eDar es Salaam izolo njalo ubikwa ethethwe ngomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Umbiko wokubhubha kukaMagufuli waziswe ngumsekeli wakhe unkosikazi Samia Suluhu. Yena usekhangelelwe ukuthatha intambo zobukhokheli ukuba ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso walelo lizwe. Njalo uba ngowesifazane oqala ukuphatha leso sikhundla embalini yalelo lizwe. Emazwini akhe enduduzo awethulele abemuli yakoMagufuli loZulu weTanzania awethule enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter, uMongameli Mnangagwa uthi isizwe seAfrika silahlekelwe kakhulu ngalemfa kaMagufuli owayesaziwa njalo ngelokuthi the bulldozer. Umkhokeli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi, uthi kuyikulahlekelwa kakhulu ngumuntu owayelwisana lemisebenzi yenkohlakalo njalo ekhokhela kwezokuqhuba kuhle umsebenzi i-good governance.
Kuqakathekile ukuthi sizimisele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi nalowo kade evele ewumela, ikakhulu uma sesikhangele indaba zokuthi umsebenzi wabantu uphathwe ngendlela eqondileyo i-governance, njalo ekulwiseni i-corruption in Tanzania and across Africa. He was such a man. Ngalesi sikhathi sithi lala ngokuthula, qhawe lamaqhawe, rest in peace our icon.
Kuthi enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uchaze uMagufuli njengenkokheli eyayahlukile kwezinye ezikumazwe akuzwekazi le-Afrika.
Silusizi ebantwini beTanzania, silusizi njalo e-Afrika ngokulahlekelwa ngumkhokheli ubaba uMagufuli ngesikhathi esinzima kangaka. Obe nguye obesekhanyelelwe ukuthi sebeqalisa impilo entsha yenkokheli ye-Afrika, impilo entsha eletha idemokrasi, ukumbuso okhululekileyo, konke lokhu sokutshabalele.
UMancitshana uthi ukubhubha kukaMagufuli kuza ngesikhathi ubesalo msebenzi omkhulu obekumele awenze.
Kodwa njengoba besitsho, isitsha esihle kasidleli. Usehambile umuntu obengutenjiwe, endithemba ukuthi labo abaseleyo kulokulutshwana abakufundileyo abaza kufaka nabo emazweni abo i-Afrika yikho ukuthi iphakame ukubona umthetho ulandelwa. Kodwa noma kunjalo bayatsho njalo ukuthi hayi akusoka lingela sici, kukhona nje kuphambanisa, kukhona layo kumkhuleleyo, laba abaseleyo kumele basukumise balungisise lapho la ayehluleke khona. I-Afrika ngokwezinjalo ngithemba ukuthi indubo zethu zonke lezi ziyaphela.
Ummeli weTanzania kuleli uProfessor Emmanuel Mbena uthi balahlekelwe njengelizwe. Wengeza esithi iyaqhubeka imibiko yamazwi okukhalela uMagufuli isiza emahofisini akhe kuleli evelela kunhlangothi ezehlukeneyo ezivalisela olwezombusazwe lezinye. Umbena uthi akaboni kusiba lenguquko kulokho akade kulandelwa lelizwe lakhe lakade bekholelwa kikho, kakhulukazi kundaba zenhlelo eziphathelane lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulive Talk namuhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ekumelaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuba unkosikazi Samia Suluhu Hassan obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli kweleziTanzania uzaxoxwa nini ukuba angene esikhundleni esithiwa ngumoyi uJohn Magufuli okuthiwa ubulewe yisifo senhliziyo. Omele eleTanzania kule Melika uMnumzana Wilson Masilingi utshele umsakazi weVoice of America ukuba akungakhulunywa ngokugcotshwa kukamongameli omutsha ngoba basakhalela umndeni kamoyi uMagufuli. Ele Russia lithobelanele leMelika ulandela amazwi kaMongameli Joseph Biden athi ungumbulali omkhokheli wakwele Russia uNomzala Vladimir Putin. Lo mbuzo ngise uPutin osecele omele ilizwe lakhe eMelika ukuba abuyele eMoscow. Kusenjalo uBiden uthi abadabuka kuzwekazi leCentral America akumelanga babuye kuleMelika njengalokhu abakwenzayo okwamanje. Kulabantu abaningi ikakhulu abantwana abazama ukungena kweleMelika besebenzisa umngcele wakweleMelika leMexico. Inhlanganiso ezizimeleyo sezinika ukudla inyamazana ezigugela izilwane obhejane impisi lezinye ezazifuywa nguMnumzana Blaise Kabaore wayengumongameli wakweleBurkina Faso. UKabaore owabalekela umvukela ngomnyaka ka-2014 wayelungise indawo lapho ayebuka khona inyamazana lezi.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Udaba lokubhubha kobe ngumongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli lusemilonyeni yabanengi eZimbabwe lasemazweni atshiyeneyo. Abanye bemsola besithi ube ngumbusi omubi kodwa abanye bembuka. Lanxa uhulumende esithi uMagufuli uthethwe isifo senhliziyo, abanengi eTanzania bathi ubulawe yiCOVID-19. Abamthandayo bathi ulethe intuthuko elizweni lakhe njalo ubesaziwa ngokulwisana lenkohlakalo. Kodwa abamsolayo bathi uMagufuli ube nguntando kayiphikiswa ngoba uhulumende wakhe ubehlala ebopha abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela abacubungula ezombusazwe uMnumzana Tifa Dube loMnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Engikukhumbulayo ngaye odakukuhle ngaye yikuthi wareduce i-government expenditure, wakhatha izimota inkokheli ezisebenzisa especially lezi ezidla amafutha kakhulu, wathi inkokheli zabantu akufuzanga zisebenzise imota ezinkulu. Okube lusizi ukuthi esesiya dlula emhlabeni ngomkhuhlane lo okhona weCovid usuke wawenza waba yinto nje efake abantu baseTanzania engozini, ngoba ubengakuvumi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, ubengakuvumi ukuthi kufuze ukuthi kuvikelwe ngendlela ezi-advisor yiwo. Inkolo yasuka yamkhulela egcine ifaka abantu kunye lempilo yakhe engozini.
Baba Dube, ube ngumbusi onjani uMagufuli kuwe?
Mina uMagufuli ngendlela engimbona ngakhona baba uNkomo, ngiyazi ukuthi banenge ababesisho ukuthi bayamzonda ngendlela yokuthi mhlambe le mpawu ze-detectorship noma ezokuba nguntando kayiphikiso ezingafuni ukutshelwa. Kodwa-ke nxa kulomuntu noma ngithi umongameli ole-detectorship kodwa ozimisele ukuvusa ilizwe ngendlela uMagufuli wafika ngakhona kulelani ilizwe embusweni wavusa ilizwe lakhe, ngibone ngathi i-detectorship yakho niyabe ingcono kakhulu kulokuthi mhlambe kube ngumuntu ofika nje kungabi khona into ayenzayo. Kodwa wafika ilizwe lakhe leyana waliphakamisa, iTanzania wayiphakamisa yabe sezingeni elihle kakhulu ngendlela esesiyibona iyiyo ngakhona namhlanje. Wafika waquma ezinye izinto ezifana lokuthi ama-traveling allowances, ezinye izinto ezazingela msebenzi, yingakho-ke sabona iTanzania indlondlobala ngesikhathi esifitshane.
Uyakhuluma lapho uDube Fuzwayo uthi ungcono kakhulu umbuso ukantando kayiphikiswa othuthukisa ilizwe kulalo obulala ilizwe kungela ntuthuko ekhona.
Intuthuko ihambisana le-democracy. Akula lizwe elizaphumelela nge-dictatorship. Vele ungakhangela impi zenkululeko, abantu uma sebengasela nkululeko sebe-anti-dictatorship bakukholisa njani i-development leyo? I-development le-freedom kuhambisana ndawonye, asingaphambanisini sithi kwangonantu bafuna i-development. Abantu beZimbabwe ngesikhathi sikaSmith bekule-development kodwa bahamba bahlala egangeni ngoba bayefuna i-freedom. I-South Africa ibiphumelela ngesikhathi se-apartheid kodwa ngenxa yokuthi babefuna i-freedom abantu igazi lachitheke lama-Africans ngenxa yokuthi lachitheke ukuthi bathole inkululeko. So mbona ngazathi we can't trade for it is trade development nge-freedom. Akuhambe ndawonye, ama-dictators kawafunakali, simple.
Nanso Dube,
Ngiyamuzwa babuNkomo ufuzwayo iphuzu lakhe alibekayo. Ngiyalivuma sibili kuliqiniso lokho. Kodwa ke nxa ngiyamnika umzekeliso phose ngithi asifanise lelizwe eleLibya. Ilizwe leLibya nxa singakhangela indlela uGaddafi wayephethe ngakhona ilizwe leliyana, abaningi babembiza ngokuthi uyidetector ungumcindezeli. Kodwa ke abantu beLibya babelamanzi, abantu beLibya babephila elizweni labo. Kukathi nxa sesikhangela kathesi kwathi kusuka laphana kwasekuthiwa ilizwe leLibya liyalungiswa. Kodwa nxa sesikhangela kathesi abantu beLibya sebafela ezindleleni bezama ukuthi bayedinga impilo phandle kwamazwe. Kungakho abantu baseTanzania kade bebulawa besifa ngemikhuhlane kunkathi izibhedlela zikhona ezingabe lapha. Pho ke ngithi ngiqathanise lalokho ukuze ubaba ufuzayo akuzwisise ukuthi engikutshoyo ngikhuluma ngayiphi indlela. Kodwa ke eqinisweni ukuncindezelwa kwabantu akukaze kwabe yinto enhle. Kodwa ke ekubuseni kwabantu awusoze ubajabulise bonke abantu ngokufanayo.
Fuzwayo, ukukhona yini iZimbabwe engakufunda kumbali kaMagufuli?
Ngakhangela uMagufuli khonoko abade bekuzama lapha wakubuya la eTanzania ukuthi lizwe kufuze ukuthi lihlanzeke yiled in the front and genuinely led. Unlike kithi lapho ukuthi vele yabongazwisisi lokuthi kwenzakalani, he was able ukuthi ethi mobilize abantu beTanzania on certain issues.
Akuyiphethe Dube, kukhona na esingakufunda njengelizwe?
Njengelizwe leZimbabwe babuNkomo ukuthi okuqakathekileyo kakhulu njalo okuvusa ilizwe ayisibo bantu kuphela, abantu njengoba beyizizalwane zelizwe kuphela, kodwa ke ubukhokheli nxa kuyibo obugqugquzelayo ukuthi abantu abasukumele phezulu njalo abantu abayenze izinto ngeqiniso baphume kwezindawo ze-corruption. Yindlela engiyenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi bavuse ilizwe labo ngendlela efaneleyo. Njalo lobukhokheli abugqugquzela abantu njalo buzame ukuthi dinge indlela zokuthi izimali zingatholakala njani, ikakhulukazi thina njengelizwe leZimbabwe, ilizwe elinzize kakhulu entweni zokulima. Ilizwe lefakathi ngabe ukuthi mhlawumbe kule ndlela yokutraina ama-farmers ukuthi ba-operate ama-commercial farms ngendlela elobungcishi phakathi etshengisela ukuthi bayazi into abayenzayo, yizo izinto ezingenza ukuthi ilizwe lethu livuke libe lilizwe elisezingeni elihle njalo izinga esazi ukuthi lizokondla abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi baza kuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, i-Women Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.